Lumhlangano uqoqwe inhlangano yabezinkonzo eye Zimbabwe Council of Churches ZCC eHarare ngempela sonto. Umfundisi Robin Shumba wensonto ye Evangelical Lutheran Church in Zimbabwe ELCZ uthi udlakela phakathi kwabesifazana labesilisa kuyinto abangayamukeliyo.
We actually worried when we're looking at the statistics of gender based violence.
Kuyinto esikhathazayo kakhulu njengamakholwa labafundisi sikhangela ama statistics lo kwanda kodlakela olunje ke sizama ngendlela zonke ukuthi sikhangele imbangela yalo siphinde siluqede loludu.
Unkosazana More Blessing Mbire wa ZCC uthi inhlanganiso yakhe ibone kuqhathekile ukuthi iphathe imihlangano lemikhankaso enje labatsha elizweni jikelele.
Then we realize that the youth of Zimbabwe make up a huge part of the population.
Sibone ukuthi abatsha bayingxenye enkulu kakhulu yabantu bonke kuleli. Sabona kufanele ukuthi sibabuthanise baphatheke kukulwisana lodlakela olunje kulokubachiya ngaphandle.
Osakhulayo uLavenda Mutsungi uthi kunje enkonzweni zabo baphatheke kunhlelo zokufundisana njengamantombazana labafana ngalolu daba.
Women and children, but as men as well. So we want to fight.
Silwela ukuthi lolu dubo luphele kumuntu wonke, ngitsho laku basakhulayo, kubantwana ezikolo la kuyo yonke indawo.
Osakhulayo ongumfana uJasper Magweba webandla leLutheran uthi ukufundisana lokhu akuqale ezindlini lasemakhaya.
And stop gender-based violence, and also boys should be taught to wash dishes at home.
Abafana ezindlini kumele bafundiswe ugeza imigano lenkomitsho njengamankazana. Kutshengise ukuba konke okwenziwa ngamankazana labafana bangakwenza bephathisana.
Unkosazana Thatenda Samshonga webandla le-Anglican uthi abantu baphazamisa udaba lwaseBhayibhelini oluthi obaba kumele babe yinhloko emulini.
Also a biblical perspective of it, if we look at the biblical aspects, yes, it's true, men are supposed to be on top, but the biblical aspect of it,
kodwa kumele bebe inhloko ngendlela yokuthungamela bevikela lokuphandela imuli zabo.
Unkosazana Rumbidzaita Rubinga wenkonzo Salvation Army uthi bayafundisana njengabatsha enkonzweni, kodwa usekubona kufanele ukuthi lokhu kuqheliswe kugoqelwe ukuhlangana bevela kunkonzo zonke besenza imihlangano yokufundisana njenga
from 12 years, not 16. 12 years, because the Ndoma ages are just, especially nowadays, are being abused sexually.
Kuqakathekile ukuthi kube laba fellowship labatsha kusukela ku 12 years sibili kusiya phezulu befundiswa ngalolu dubo ngoba sebehlukuluzwa labo emacansi.
Abenkolo bathi ukulwisana nodlakela kumele kulwiswe malanga onke, hathi ngesikhathi somnyaka esiqanjiweyo kuphela. Inani labatsha eZimbabwe abangamankazana labafana abaleminyaka efika kwelitshumi lanhlanu yokuzalwa lifika kuzigidi ezedlula kancane kweziyisithupha. Njalo abamasonto bathi ukubafundisa besesibancane kungenza ukuthi bekhule sebesazi ukuthi udlakela alulunganga. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingu Mark Peter Ntambe.